Kuyethusa lokho, kulahlekelwa ngabantu kuyinto ethusayo kakhulu. Kuyasiqhuzela ke ukuthi siqaphele kakhulu ukuthi umkhuhlane lo uzasiqeda nxa singathathanga amanyathelo ukuthi sehlise kumemetheka kwawo. Abantu kumele siqhubeke sibafundisa, sikhumbuzana njalo ukuthi nxa usithe waphuma endlini yakho kumele ugqoke isivalamlomo, kwenzela ukuthi wenqabele ukuhotsha umoya ongabe lo mkhuhlane lo. Kodwa njengelizwe into ezubuhlungu kakhulu, kuyadinga ukuthi khona nabantu banqabele bezame imizamo yonke ukuthi la bathe bahlangana khona betshelana izikhala khonoko esithi social distancing, ngoba abantu balokhangani bakhohliwe izindawo, ngahamba lapha emkambo abantu babezidile nje befuqana benganabanakile. Kuyethusa, kuyesabisa nxa bekhona abalayeleyo-ke kathesi njengoba ngikhuluma kunje sithi hayi bantu-ke lo mkhuhlane uzasiqeda nxa singathatha amanyathelo ukuthi senqabele silandela izinqumo esizikhuthazwa inhlanganiso ezempilakahle emhlabeni jikelele, i-World Health Organization. Asizameni ukuthi siziphathe kahle, sinanzelele ukuthi sisengozini enkulu kakhulu. Ubani lobani esengadlula emhlabeni ngoba umkhuhlane lo uyingozi kakhulu.
Abantu abanengi ndiweni babikwa bebonakala ukuthi bebe lomkhuhlane lo sebefile, kanti lo mumo ezibhedlela lapha ubikwa ungemuhle. Ungathini ngalokho?
Iqinisweni kunjalo ukuthi ezibhedlela imitshina naleyi eyiyo encedisa ukuthi umuntu asizakale lapha efumele ingabe imlutshwana maybe ingekho kwezinye izibhedlela. Siyazi ukuthi ilizwe lethu liyaqhula kwezempilakahle, siyazi ukuthi ezibhedlela kulamithi, siyazi ezibhedlela ezindawo kulamanzi, siyakwazi ukuthi akula ngozo kembatha, siyazi ukuthi abantu bathwele nzima balamali zokubhadala. So ngokunjalo-ke kuyatsho ukuthi-ke ezempilakahle ziyaqhula elizweni. Ngokunjalo-ke imitshina yokuthi umuntu asizakale nxa sithe wabanjwa lomkhuhlane, nalo ukuthi ama-ventilators lawo lokunye okuthize engabe shota. Ngokunjalo-ke kuyabe kutshengisa ukuthi umuntu nxa engabanjwa esesimeni esisibi engahle adlule emhlabeni. Okunye njalo kwenza ukuthi abantu batholakale sebefile belomkhuhlane yokuthi kulalokho sithi yi-testing ngesilungu, ukuthi abantu bahlolwe umuntu athathele amanyathelo ukuthi ahlale elatshwe nxa ethe abalawo. So ngokunjalo kuyatshengisa-ke ukuthi asikakhuphula izinga lokuhlola abantu kwezele ukuthi umuntu abekwazi athatha amanyathela athize ukuze anqabele ukuthi umkhuhlane lo ungamhambisi ogoqanyawo.